sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge u Blessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and corruption in Zimbabwe.
Elemelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu lodubo lwenkohlakalo olusezimbabwe.
Sokuhleziwe nje kusekhethweni ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC. Sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lomdlandla awusekho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe umhlaka 27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwamabhayi elections eMount Pleasant leHarare East. Obincintisana lo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley usegqibe umkhankaso wakhe ngemva kokunqotshwa ngosuku lokhetho lwama-primaries oluthiwa yi-Super Tuesday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Elemelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu lodubo lwenkohlakalo oluseZimbabwe. Lo manje kulamankampani labantu abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso ngomvulo. Umthetho othiwa izidera uzaqhubeka kodwa sokuqhelisiwe eziqondisweni emulini kamongameli Mnangagwa labangane bakhe njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi alondoloze amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni namhla eHarare owenziwe ngophethe isigodlo seMelika eZimbabwe umnumzana Lawrence Sosha othe iZimbabwe iqhubeka isehluleka uhlonipha ilungelo loluntu. USosha uthe ukukhitshwa kwezijeziso zamanye amankampani labanye abantu akutsho ukuba sesiguqukile isimo sezombusazwe eZimbabwe.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and corruption in Zimbabwe.
Siqhubeka sikhathazeka ngezenhlakalo zenkohlakalo kweZimbabwe kanye lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu. Uthe elemelika lizakwenza ukuba izijeziso zenotho zihambelane lesikhathi njalo zifakelwe ukumbe ziqiniswe kulabo abahlukumeza uZulu labenza inkohlakalo labadlilana labo. USosha uphinde wathi elemelika likhuthaza leZimbabwe ukuba lenze kube lombuso wentando kaZulu ongela kuthandabuza ukuze liphumelele. Uphinde wathi lokhu ukhona umthetho owethulwa lidale leCongress kwelemelika olezijeziso zenotho obizwa ngokuthi yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act zidera. Elemelika lisanda kufakela umongameli Emmerson Mnangagwa umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga labanye kanye lamankampani ambalwa izijeziso zenotho eseziphansi kweziqondiso zedale leCongress ezeGlobal Magnitsky Program. Kodwa uhulumende weZimbabwe usole kakhulu okwenziwe ngelemelika esithi akumelanga atshelwe okokwenza lilizwe leli. Obona ngokwethula kwembiko kahulumende okumayelana lamanye amazwe umnumzana Richard Mawumva uthi eleZimbabwe kalifuni ukuzwa ngijola kancane ngezijeziso zenotho.
Siyakwazi ukuthi into lezi abazikhulumayo bazikhuluma ngelekade kungakhathalekile ukuthi kulenguquko esiyibonayo eZimbabwe.
Abaphikisayo bathi eleZimbabwe kumele liguqule izenzo ukuze zesulwe izijeziso zenotho. umnumzana Richard Gandari owebandla lezaphu uthi akumelanga abaphathi ntambo bebandla leZANU-PF behlabe umkhosi ngezithezo zenotho ngoba betholise nzima uZulu weZimbabwe.
Akulula ukuthi sithi iZANU siyenze umehluko ngendlela ebusa ngayo.
Umnumzana bebekezela kumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ziqhakathekile izithezo zenotho ezifakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
IZimbabwe eyayingaphansi kukamgabe leZimbabwe esilayo kathesi, umehluko khona ukuthi eyakathesi isiba into esiyibiza kuthiwa yi-secrocratic state, esiba wesi.
Umongameli Joseph Biden usanda kuyekethisa izithezo zenotho eziphansi kohlelo lwezinqumo ezafakelwa abephula ilungelo loluntu lokunye ngomnyaka ka-2003 zaqiniswa ngomongameli abachiyeneyo ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuqhubekela phambili kokuhlukunyezwa kukaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe umhla ka 27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwamabhayi elections eMount Pleasant leHarare East. Incwethi zezombusazwe zithi ukuqhuba uhlelo eZimbabwe, ngiyaphinda njalo, ukuqhuba ukhetho eZimbabwe sekuyikudlalisa isikhathi lemali njengoba abantu bengasaphumi ngobuningi kuyavota. Ukhetho lolu luza kulandela ukuthiya izikhundla zephalamende kukamnumzana Makan Rusty lonkosazana Fadzai Mahere mhlazi ku-20 ngenyanga edluleyo, belandela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa owathiya ubukhokheli bebandla eliphikisayo LACCC. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube owe-Studio 7 uxoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube.
Etho eZimbabwe vele kalusasizi ngalutho, sokuyikudlalisa imali, kodwa besolulunga ekutheni khona kulilungelo labantu ukuthi bakhethe umuntu-ke obamelayo. Kodwa ngendlela esibona kusenzakala ngayo ukuthi sokuhleziwe nje kusekhethweni insuku zonke sokulukhetho, ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC. Soke sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lo mdlandla awusekho. Bambalwa abasese lomvamvitho ukuthi abayevota nxa sibone kobulawayo laphana ephela ndaba. Nxa uzathola uMPO winner ngamavoti ezuze 1000 votes, kuyakutshela ukuthi akusela sizwa lokho. Sokuyinto nje engathi ngamadlwana.
Abantu beZimbabwe libona sengathi bazaphuma ngobunengi bayevota na?
Abantu abasoze baphume ngobunengi. Ithemba abantu abaselalo. Bekule themba belisebantwini beZimbabwe ukuthi ibandla eliphikisa ukuthi kukhona beliza kwenza, ithemba labakhona linqobeke lelo bandla, kodwa kizani ngobuqili bayo yale isala. Kodwa-ke namhlanje esingakutsho futhi ukuthi i-by-election vele ihlezi ihlupha, ngoba abantu bathanda lokhana okuyinqumbi ukuvota ngekhombo. Kuhle kuthiwe kuvotelwa lo president ndawonye. Nxa sekuyi-by-election akwandanga ukuthi abantu babe baningi. So-ke awukho-ke umdlandla wokuthi abantu bavote. Nxa ngicabanga nje, ngicabanga ukuthi kuza kuba lukhetho oluzaba labantu abalutshwana kakhulu abazavota. Kodwa-ke siyazi ukuthi iZANU nxa yilababili abathathu bona bana bayahamba, uzathola kula mavota ngu-3 wona lawo kube yikuwina kwakhona.
Lo-ke ngumnumzana Nhlahla Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Uhulumende uthi isigaba seMatabeleland North yiso esibhekane lendlala enkulu kakhulu ukwedlula ezinye zonke izigaba zelizwe, njalo silesilinganiso sabantu abangamachumi amane lambili ekhulwini, 42% abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uthi njalo isigaba seMashonaland West yiso esilabantu abalutshwana abalambayo abalichumi lambili kuphela ekhulwini, i-12%. Lokhu kwaziswe ngabaphathi ntambo bakahulumende ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet izolo. Lanxa uhulumende esithi inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla elizweni lonke jikelele lilokhe liyisigidi phose liyisigidi ezintathu 2.7 million, inhlanganiso yeFood and Agriculture Organization ithi inani leli selikhwelile laya kuzigidi ezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Iningi emaphandleni likhala ngokuthi umumo wendlala uya usiba mubi ngoba emasimini sokuchile ikanti lokudla ezitolo sokudula kakhulu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube.
Akula vele amabele wonke nje ahle acha esesemancane utshani yangikhulumi ngawo. Inkomo ahambona ngathi sizahlinza siye sikhathale. Ubuye futhi lapha amanzi enkomo. Hayi enkomeni ke sithwele nzima ngoba la madlelo akula lapho ezidla khona izilwane impisi kugcwele.
Ezitolo sizwa kuthiwa intengo yezinto layo kayibambeki iphezulu kakhulu izinto ezifana labompuphu ochukela kuhamba njani?
Ukwentengo bakithi kunzima lapha kithi lapha intengo hayi ompuphu bona lapha ambona ngathi babiza khona lesibili kubo 600 khona ngapho ama 50 kg kungahayi amafutha athinta osafa laba ochukela hayi kulobunzima mpela intengo iyabiza ibiza kanjalo especially emakhaya akula delivery ebuya yabe zitolo bahlupheka nje ukuthi abala transport bawoda ngawo transport amabhasi lamakhumbi ayadura so umuntu layo usuka adinge percentage khonapho yikho kakhulu okuhluphayo ukuthi ngakho akufana la kudala okubuyayo kudeliva ompuphu nje bangcono ziyaye zirawurawunde kancane imota zakhona.
Abakuhulumende nxa belalele kuyini ongathanda ukukusho kubo?
Uhulumende ngabe uyancedisa mpela kakhulu khulumela bama business laba ukuthi khona kwesinye isikhathi bezame ukudelivera amashophu la asemakhaya kuzodila ama-NGO azame mpela ukuncedisa abantu beholiswe bonke kungathi uthole sokuthiwa khona kulabatholayo kulaba angatholiyo. Akula yini umuntu phela okuthiwa ungcono kunzima kwakuya futhi kwathiwa lapha izinto asaveli phandle yikho lapho sokuhlupha khona ngabe uyehlisa konke lasemabhoda lapha kuncediswe bona labo abawuthola ngaphandle bewode labo bezoncedisa emakhaya.
Lo-ke ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kwezemelika, obencintisana lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley usegqibe umkhankaso wakhe ngemva kokunqotshwa ngelanga lapho kade kulokhetho ezigabeni ezilitshumi lasithupha elithiwa yi-Super Tuesday ngolwesibili. Kodwa uHaley kazange aveze ukuthi uzaxhasa uTrump kukhetho njengalokho kuvame kwenziwa ngabanye abanqotshwa kukhetho lwamabandla. Kukhetho lwayizolo uHaley unqobe esigabeni esisodwa nje kuphela eVermont. UTrump uthole amavoti okuthiwa ngama-delegates afika phose inkulungwane 995, okuthiye uHaley engasela ndlela angaqhubeka ngayo kukhetho ngoba ethole ama-delegates aphansi kwekhulu 89 delegates. Lokhu kutsho ukuthi uTrump sezabhekana lo mongameli Biden kukhetho lukalwezi kuwonalo umnyaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Mina babugandi ngangicabanga ukuthi ama-Democrat azaqhamuka nenye i-candidate kodwa ngoba kuyakhanya ukuthi abaqhamukanga nenye i-candidate baye baqhubeka bexhasa Biden ukuthi aqhubeke abe yi-candidate yabo. Esingakubona kwenzeka kuzoba yikuqopheka komlando uDonald Trump esebuya back eba upresident weAmerica. Ngokwami ukubona, ngibona ngathi uDonald Trump ngabe ehlulekile ukumanda ngalamacala amademocrats awaphileyo ngoba yiwona esibona bezama ukuthi bewasebenzise ukuthi benqande uDonald Trump ukuthi engamele ukhetho. Uma ngabe behlulekile, mina ngibona amathuba kaDonald Trump makhulu kakhulu ukuthi aphinde awine asimbone siya e-State House e-America ngoba uBiden hayi ungathi kunengi okumphicayo nokukhula kwakhe nakho kukodwa sekuyinto esebenza against ye.
Kodwa nxa sikhangele umbuso kamongameli Joe Biden, abanye bathi ubungumbuso omuhle kakhulu ngoba imisebenzi ibe khona. Uthini wena ngalokho?
Ukusho ukuthi kuya ngokuthi labo bantu ababona ngaleyo ndlela ungabe kungoba ngoba vele yonke into inengxenye ezimbili abantu abazazibuka ngayo. Kodwa ke uma ngabe kuwukuthi simthatha uBiden simbeka esidlangalaleni somhlaba, ngicabanga ukuthi kunengi ama-Americans ikakhulu ama-Republicans angahambisani nakho kundlela akade ephethe ngayo ngoba phela sizakhumbula i-America ayifani namazwe ethu abantu abamnyama. Uma ngabe kuwukuthi kucwaninga ukusetshenzwa ukusebenza kwamongameli, akusuka kuphela kubhekwa ezangaphakathi, kusuka kuphunywe kuye nangaphandle kubhekisiswe ukuthi khona usebenze kanjani. Ngoba okukhona manje ukuthi izwe le-America kuningi uma ulibeka esidlangalaleni somhlaba osokusenza ukuthi kungahambi kuhle.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukukhubazeka akutsho ukungenelisi ukufeza amaphupho omuntu, kutsho umnumzana Thembela Sibanda okhubazekileyo. Impilo kaSibanda iveza ukuba lanxa edonse nzima ukuze afeze iphupho lakhe lokuba emsebenzini wokuba ngu-social worker, wonke okhubazekileyo ulakho ukuphumelela. Uxoxa lentatheli izindaba e-Studio 7 uLucy Selemani Yasini.
USibanda owazalelwa eGwanda eMathabeleland South wenza i-degree ele-social work ekolijini ele-University of Zimbabwe, wazowenza i-master's degree yakhe ekolijini ele-Midland State University. Uthi lwalunzima uhambo lwakhe ukuze aphutshe izifundo, njalo lokuba akwenzayo kuphumelele laloba ekhubazeke amehlo.
Kula ma-challenges wokuthi kwesinye isikhathi abantu nxa ufika endaweni entsha abantu babengakakujayeli. Kwesinye isikhathi abanye behluleke ukukujayela, behluleke uku-adapta, ukukhangelana lawe kumbe ukudlelana lawe ngendlela enhle.
Uthi lanxa kwakunzima ukuze afinyelele isimo akiso empilweni, waqunga isibindi wazimisela ukuthi aze aphumelele.
Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi abantu bakuzwisise ku-society, bawamukele njengokuba wena unjalo, nokuthi bazi ukuthi lawe ungumuntu. Kwesinye isikhathi impilo esiyiphilayo iyadura, ngokuthi ezikhathini eziningi nxa uhamba kuyabe kufuze uhambe lomunye umuntu, ikakhulu-ke nxa usiya endaweni entsha.
Okwamanje usebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo lenhlupho zikaZulu esigabeni se-insiza. Loba engokhubazeke emehlweni uthi ungumculi njalo.
Ngahlabela kuma-school choir, ngahlabela njalo emagrupini awokuhlabela atshiyeneyo. Ngo-2014 ngahlabela le-hybrid songs, ngo-2017 ngasengisiya-ke ku-Zim Praise lapho engarekhoda khona ama-albhamu amathathu.
Imisebenzi yonke kaSibanda inconywa ngumnumzana Abraham Mateta, laye okhubazeke amehlo, oligqwetha elilwela ilungelo labakusimo lesi, njalo osebenza kunhlanganiso yabakhubazekileyo ezwekazi le-Africa eye-Human Rights and Advocacy Officer, African Union of the Blind Disability Rights Advocacy.
Abantu abaningi abakukhangeleli ukuthi abantu abakhubazekileyo bangabe bephatheka kulezo zinto.
USenator Anashiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edalele parlamente uthi uqakathekile ukuthi bafundiswe ukuzisebenzela abakhubazekileyo.
Abantu bonke balingene, akuna umuntu kumele abandlulule omunye umuntu.
Uphenyo lokutholiswa kwamathuba ebani abakhubazekileyo olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2022 olwalulesihloko esithi Disability Inclusion and Accessibility in Zimbabwe, Sharing Views and Experiences of Blind and Partially Sighted Persons Living in the City of Bulawayo lwakuveza sobala ukuba abakhubazekileyo basalela emuva ekulondolozweni kwamalungelo abo kanye lokutholiswa amathuba okuzithuthukisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kumanye amazwe, lamuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Nosisa Mpofu onceda amantombazana aswela izembatho uma besesikhathini. Ubambisana loluhlelo lomnumzana abo ngani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngengaxhumana lobhuti wami ekhaya ngoba ngisazi isimo sekhaya ukuthi sibanzima ebantwaneni abangamantombazana nesimo sokukhula. Wathi kimi ngingafisa ukuncedisa njani. Ngase ngiyamtshela ukuthi mina ngifisa ukuncedisa ngamapads okuncedisa abantwana abasesikolo ngoba siyazi ukuthi njengoba nami ngingumuntu ongumfazi ngiyazi ukuthi isikhathi lesana siyahlonipheka njalo siyisikhathi esingakwenza ungakwanisi ukuthola i-self esteem. So mina ngaxhumana lokungani ancedisa ukuthenga ama-pads for abantwana abamantombazana ekhaya kuBulawayo.
Yes, ngathi uhlelo luqhubeka kanjani kunamandla njalo lubambe abantu bangaki nxa sikhangela abasakhulayo laba abangamantombazana?
Sinceda abantwana abasezikolo kusecondary abange abatshonelwa ngomama la any mntwana nje ozizwa ukuthi uyalekha kuleso simo. I-program for now ihamba kahle, angiyilandeli kangako but nxa ngithola okuncane ngiyaphosela.
Singathi konke vele kuphuma ezikhwameni zakho kumbe kulabanye abantu abakusikelayo kancane lapha nalapha?
Hayi, uphume esikhwameni sami.
Ye, ungathini nxa ungatshela abantu ukuthi kambe kuyini okwakufuqa ukuthi ukwenze khonokho? Kwaphuma enhliziyweni yakho, watshelwa ngogogo, kumbe vele wabona kudala usakhula umama inakekela abantu abakwisimo esithi sebedinga khonokho?
Ekukhuleni wami benginokubona abantwana abamantombazana indlela abathuthwa ngabantwana abangabafani nxa bengcolise izidulo or umntwana oyintombazana engcolise i-uniform esethandela ijesi. Konke khonokhuyana kuyinto eyangenza ngabuyisela ingqondo yami ukuthi nganceda njani ngoba ngisazi ukuthi ikhule ngubona njalo usayenzakala lanamhlanje. Ngabuyisela ingqondo yami ukuthi hayi, mina lapho engibona ngathi ngakwanisa ukufaka isandla sami ukusenceda abantwana abangamantombazana. Akukutsho ukuthi ngatshelwa ngugogo wami or ini kuyikubuyisa ingqondo emuva ukuthi ngikhumbule ukuthi ngangibona lokhu nalokhu ngesikhathi ngisakhula ngisasesikolo.
Ye, ngamaphitha nxa kula bantu abafisa ukuthi bakuncede bangakuthola njani?
Mina ngihlale England, e-UK.
Lo ke ngunkosikazi Nosisa Mpofu onceda amantombazana aswelayo eZimbabwe obekhuluma leStudio 7 eseLeeds kweleBhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sizwe sakamthakazi lijani tshona njani zonke indawo, siyabonga. Hayi, siyezwa i-meeting ka-president ohlala hamba ama-meeting angapheli since lokhu wangena esitulweni uhamba ama-meeting. Kuqakathekile ukuthi basitshele ukuthi u-president uhambe i-meeting one kodwa imiphumela yakhona thina siyiboni, asiyibona, sikabona unoyi-one nje owenzakalayo ukuthi kulawo ma-meeting lento ababalanda ukuyisayinela khona kuma-meeting izivumelwano zabo zikuphi ngoba thina sizibone. Nenkinga lapho nje sebachaza nje ngokuthi upresident yena ubamba ama meeting namazwe ngaphandle kodwa imphumela yakhona thina siyiboni njengabahlali bakule ndawo omalakha inkomo baziqhenya bathi ugovernment wabo upresident wabo usebenza kahle imphumela yakhona yabonakala kuhle ukuthi ngabe sibona ngamehlo wena yakho imphumela ezwa ngupresident wakho lo esingayiboni ngamehlo ngonjani yena ngoba imphumela litshela abantu elizweni kumele ubonakale ngamehlo ubonakale kuground udanye impela upresident usebenzile laphana sokwenzakala lokhu nalokhu abantu bayajabula manje okwenu nikhuluma ngokuthi kunemphumela upresident igovernment yenu iyasebenza ideliver imisebenzi yenzani yenzani akubonakali thina thina konke lokhu asikuboni into esimangaza yona le so ngibona ngathi nje sokuphathisa amahloni ngoba lena lingabandla lulibandla elibusayo libona ngathi uma likhuluma litshela abantu izinto ezingenzakaliyo abantu bazokhuthala bathi libhizi lenza ama-service deliverance thina sokubona konke lokho elikukhuluma nokukodwa sikaze sikubone kwenzakala kuground
Sibonga izindaba kasakazi. Siyazi izindaba esikhulunywayo ngebandla elibophozayo elilithwa ngubakuchanisa. Kungathiwa kulokulwa kulokungezwa kakhulu ontanga abantu abasakhula bethi hawu besibhekele ukuthi opposition elidwa kwakuchamisa yiyona eza sikhulule ebunzimeni nampo sebesilwa kodwa emngcwabeni. Ukulwa konke lokhu kanti abantu bakithi hlule ukubona ukuthi kudale wobani abadala ukulo ma singabuyela bheke kuma-election ethu adlulileyo. Kwadala ukuthi kuze kwenzeke konke lokhu ba. Ethunywa ubani asikunanzeleleni konke khona kuwo izinto okunjalo singakhulumini nje izinto singananzeleli ukuthi ibandla ngapha kwenziwa ngamasibomo lokho so asibhekeni khona lapho asibhekeni izinto singamane sisole singazanga sihlolisise ukuthi kukuphi la kuya khona umoya okungazwisisani yinto esuke iplani ngoba i-opposition ingafuneki lana kule yizwe ufuneki one party stick
siyabonga studio 7 sibingelele ufuna mali khuluma ngendaba ka-23 August 2023 ekurigoma election lingathi khona i-opposition et aluhambanga ithini khona abantu bezimbabwe lesadaki kunye nomhlaba wonke abathi aluhambanga kahle ngoba manje masekusilifake i-opposition yodwa akusazwakali kahle ngoba thina abanye singabantu asiso bantu be-opposition thina singabantu abafisa kwenza izinto ezile ngqo singabantu bezimbabwe so zamaneni ukuthi sifake phakathi lapho lifake abantu bonke ingafaki i-opposition kube ngathi yiyo ekhuluma ngalokho kuphela njalo futhi kumele ngabe mali khuluma ngeZANU-PF ithi khona abazibiza ngohulumende obusayo njengoba seza kuchabanga ngoba laba abantu bazifaka ngenkani emude abangenanga ngentambi yabantu ngiyabonga umasinga ngobulawayo ephumi namadlozi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje kuhlelo Live Talk lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe iDiaspora Forum sikhangela ukuqiniswa langokuyekethiswa kwezijeziso zenotho eziqondiswe kwamanye amankampani labantu. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa-ke kasikhangeleni ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Elemelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe mhlaka-27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwama-by-elections. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri eZimbabwe.